ube kuhle empilweni yami izothaba tuhambo lwami isome mahlale nami awukaze wangehlulelwe empilweni yami ube kuhle empilweni yami izothaba tuhambo
Protect the healing, God is giving.